atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga litshona njani izolukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu besokusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba, omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Siyakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabonga ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots #touch. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethulela mhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zize zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kweleMelika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcweti kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ochasisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono omuntu ukhule kuhle kuyebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezi akhamizi kumbe lezi zalwane zaseZimbabwe ezikhonapha, ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisa na laboMelika lamazachine kuhle sibili, kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonomo waseZimbabwe. So yinto enhle sibili, kodwa kuningi okumele kulungise. Kusesele izigwenxa eziningi sibili, kodwa yinto enhle sibili ebukekayo, kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali lapho?
omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxebe ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ikabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ikabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezi zalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo. Laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bathi lokhu kuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa eMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonde Valley leMtasa in Manicaland, sibe low ward 12, low ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe low ward 14, ward 16, 17, low 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela, abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa, bayakwazi ukuthi kumele ngiye complainer nga ngenxa ukuthi u-section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lo ophila lalokho esikuthi chronic illness, i-HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo ukubahlupha ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phansi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila lalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela ama video.
Sayi rap labo bebe mangala ukuthi i rap le umuntu ongubaba u recha njani ngomuntu ongumama lokuthi i rap imele iye reportwa whether ubaba obanje ngumama kumbe umama obanje ngubaba kumbe umntwana obanje ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko, yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekile laba abangakhulumiyo abangezwayo endlebeni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo. Kufana nele maclinic, kufana nele court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beclinic bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlala kahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingani lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Africa njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abazi ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elilesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kuba ngalomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingamathumi amabili 19,000 eHarare kuphela kuthelizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Agesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo ngelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi emhlabeni jikelele babulawa imikhuhlane eyenhliziyo oyithukela lemihlobo ethiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathi ntambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe iState of the Nation Address omongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathi ntambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa uhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathi ntambo abazehluleka ukuphuma lamabill bazabizwa ukuthi bayichasisela idalela eParliamente ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathi ntambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho nxa isiza ngena kuParliament iyalingamabhili kodwa ibhili yakhona kule drafting department kuMinister of Justice singazi ukuthi kula ma-drafters amangaki ngoba kayisozikwanisa ukufika kuParliament kungazange ngobe le i-public consultation uzulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhuthiwa amathathu 30 days ngaba le drafting kube le public consultation ngena kuParliament ibhili yakhona sibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asehlulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukhona phela njenganti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angithi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuzo sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisise umgabi wasalelani wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwani ukuthi bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze kusho ukuthi athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idale lePhalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathi ntambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edale lePhalamende asuzahambe nje ayekuthi ngehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba engazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula sizasokuthi abilobi abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lenkezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba eleFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizanqikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi eleFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje.
Imidlalo yesigaba sekhasi laka Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapha amaqembu balwisa ukuphakamisa isicoco seligatheli FC Platinum kanye lelenkezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane iqembu lengezi Platinum Stars lona ihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalanini elebulawayo City kusasa enkundleni eBarber Fields. Kuthele FC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka, libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise leFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthele ngezi le miklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle, kuthele Harare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Capes United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Capes.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamasu azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala lele Chapane Mine ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizanqikilana lele Mtare City ngaseRufaro Stadium. Kuthele Bulawayo Chiefs lizadibana lele Nikroot ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo, lapho iqembu leYada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo uThulani Dube owazakala ngokuthi nguToots #touch asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThutsi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo yetshiyeneyo emitsha. Nangu-ke u-Ashtash eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa emnyama komahlaba ithwale emahole ngikhulele khona. Ngifunde eChazi primary leChazi secondary and a part of my education ngafunda ngikhona lapha etown lakoBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly ngasensiya kwe-HS primary lapho engaqedisa khona i-primary level yami le-secondary level yami.
Balela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo and kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa kukuthi iphupho langkhona lifika inyabe sengilami ngihle ngivuke ngirekhode iphupho langkhona kufoni yami.
Woza Friday silo Toots #, umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenzela abantu abachiyeneyo kumangalisayo, kodwa okumqoka ukuthi onguproducer wami nguJo Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPray 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale. ngazo sebenza lo Sathuli elinye njalo futhi supporta le Highlander lo Lloyd Spanda okubizwa kuthiwa ngupasi ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku hashtag entertainment iqembe engilawulayo and ngisebenze njalo le platform one lapho esike sahlabela khona ingoma yaba yinye nje
aswelakali emdlalweni yenguqu yeboso ngoba engumsekeli wayo omkhulu kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo including being an accounts clerk and at the same time acting and at the same time ngase ngidlala ibhora ngidlalela ama juniors e Highlanders and itimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngiyehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo angizange ngilahle itimu ngaqhubeka ngisupporter and manje ngitshengisa ukuyisupporter kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane
uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho kukhona ukupheka yini kwamanje wethu lana
nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile e-2-tire album iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje okungangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo kuzethi masenza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu banjabule yimi uthuthe we-hashtag umfana kokudla yomnyama kamahlaba ithwale
Mutulani Dube, Bambiza Toots Hashtag, Utulagala Gondongazwelene, Untutizia Tuna, Umfasu Shine Dota, Emma Kumene Skies, Wab Lawe Pela, Muyum Tabele Sila, Guleli Vigi, Studio 7, Kutelo, Waza, Waza, Waza Friday, Ikabram Reza, Jesus Bana, Iti, Libele, Pelaso Deli Chulera, Bye Bye.
Ezra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Toots hashtag umhlabeleli ovela kwaBulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singake hlukani esikhangele ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni weUnited Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe igama nguChris Gande asidibaneni ngevikezana
siyalibona
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.